Isikhathi sendaba ku VOA Njebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo mhlaka 3 zibandlela 2022, uFrances Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuthiwe ngalokho-ke kasebakhuthazela abafundi babuyele esikolweni, kathi sikhuthaze njalo laba ababalisi ababancedisa ukuthi laba bancedise bacedise izifundo zabo. Sikhuleka njalo ukuthi ezikolweni lapha umkhuhlane lo okhona kathesi e-COVID-19 ukwazi wamemetheka, ubuye njalo ukhubaze ukuphathwa kwemhloliso kubafundi nakwabalisi.
Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 no-Form 6 bavule izikolo namhlanje. Inhlanganiso yababalisi eyezinja isola uhulumende ngokumisa ukuvula kwabanye abafundi dlakatheni.
Silahlekele njengeZimbabwe. Wonke umuntu wobulalwayo, wonke umuntu eZimbabwe ukukhuluma ngokuthi indoda yanimelenzi. Sonke siyavumelana, indoda ebele phambi kwethu yenzile umsebenzi wayo omuhle.
Babuye ngobuningi abantu bezovalelisana lomoya ondumiso Gumede embuthanweni obuse-amphitheatre kobulawayo namhlanje. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokuludubo olusezingeni eliphezulu osoluqhamuke emadolobheni amaningi aweZimbabwe ukugoqela kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana kubhubhe abantu abalishumi lanhlanu 15 ne-COVID-19 eZimbabwe izolo, okukhwezele linani laya kwabazinkulungwane eziphezu kwezinhlanu 5032. Lokhu leli gciwane laqhamukayo eZimbabwe. Abogatsha lolu babika njalo ukubana kutholakale abedlula amakhulu ayisithupha 664 bele gciwane leli. Ngokutshona kwelanga la izolo kubikwa kuhlatshwe abantu abazinkulungwane phose ezintathu 2912 ijekiseni yokuqala yokuzivikela ku-COVID-19, kuthi abahlatshwe esibili babazinkulungwane phose ezine 3682, abahlatshwe esithathu sebengamakhulu aphezu kwamathathu 329. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 no-Form 6 bavule izikolo namhlanje. Inhlanganiso yababalisi eyezemtha isithi uhulumende wenze iphutha elikhulu ngesinqumo sakhe sokumisa ukuvula kwabanye abafundi bonke mhlaka 10 njengalokho obekuhleliwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubike ukubana bathethe leli nyathelo ngoba i-COVID-19 isimemetheka eZimbabwe. Ngakho uthi ilanga lokuvula kwabanye abafundi abangakabhali imihloliso lizakwaziswa ngokuya kwesikhathi. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxa lesiphathamandla seZimtha uMnumzana Sifiso Ndlovu.
Okokuqala kumele sishisele abafundi inhlanhla enhle ukuthi balobe beqinile njalo bekhuthazwa ukuthi bacedise izifundo zabo, ukwenzela ukuthi laba abakhangelela ukuthi baye ku-Form 5 bathole ukuthi imihloliso yabo iyamawa ngesikhathi, bazuze njalo nelithuba lokuthi badinge izindawo baqhubekele phambili ngokuya ku-Form 5. Kanti-ke abaqeda ku-Form 6 bathole njalo ithuba lokuthi badinge izindawo zabo nasema-university. Okutsho ukuthi-ke abezemfundo behlolisisa kakuhle ukubona ukuthi lokhu kungenza ukuthi umnyaka lo uqale kakuhle kuzifundo zababalisi ababazithuthuka besiya phambili. Sithi-ke ngalokho-ke kasebakhuthazele abafundi babuyele esikolweni, kathi sikhuthaze njalo laba ababalisi ababazebancedisa ukuthi laba bancedise bacedise izifundo zabo. Sikhuleka njalo ukuthi ezikolweni lapha umkhuhlane lo okhona kathesi e-COVID-19 kwazi wamemetheka, ubuye njalo ukhubaze ukuphathwa kwemhloliso kubafundi nakwabalisi. ariyeze mfundo siyakunazelela ukuthi sebezamileke ukuthi balethe i-productive equipment kanye ke lawa ama-sanitizers lawo ukuthi mhlawumbe wageza bazifikele. Kodwa sesikubonileke ukuthi kuvele khona umkhuhlane lokunzima ukuthi umuntu awucatshele.
Njengoba usitsho ukuthi sokuhanjisiwe esikolo konke okudingakalayo ukuthi wenqatshelwe lo mkhuhlane, ungathi liyasuthiseka ngalokho?
Ngingake ngisho ukuthi siyasuthiseka ngoba kumele ngithi ngitho njalo sengithe ngasihlolisa zonke izikolo. Kodwa nxa kuhamba ngendlela esithe sivala ngayo kwenziwe, hhayi kuyivele nje imithi kanye lokho sokuvikela kwasekukhona ezikolweni esikhathi sivala. Singazi mhlawumbe kungabe khona okwaphelayo, kodwa okuningi kwakuvele sekukhona. Kwakuthengiwe-ke umnyaka uphela uhulumende wakuthumela esikolweni. Sikhangelela ukuthi lokhu kungancedisa, kodwa phela njengoba sisho ukuthi lokhwana ikuzama ukuvela umkhuhlane ovele umemetheka lanxa sikwenza konke konkana. Nanku siwubonile uvele umemetheka, abantu belawo ama-sanitizer ezikhwameni, siwubonile umemetheka abantu bekafake lawa mask emlonyeni bevalile. Abanye njalo sibabonile bevele bengena khona esibhedlela kancinyane. Kanti-ke esibakhuthaza kakhulu ukuthi bahlatshwe. Sibone njalo futhi siyavala isikolo ukuthi bebekhuthaza ukuthi form 6 abaningi laba abane-18 years neminyaka emiye ku-16 bahlale labo ukwenzela ukuthi bafikeleke. Laba abahlabileyo kuphosa kube ngconywana, siyakhuthaza ke lokhu lakho ukuthi kube khona kwenziwe ngendlela.
Abanye abafundi laba abangela mihloliso abayilobayo bebemele bavule emhlakatheni, kodwa sibone uhulumende sithi lokho akuseyikwenzeka ngoba umkhuhlane we-COVID ukhanya usumemetheka. Uthi ilanga lokuvulwa kwesikolo selizaziswa ngokuhamba kwesikhathi, lithini ngalokho?
Ngibone ngathi kube liphutha lokuthi kuthathwe lelo nyathelo. Nanku phela thina besingazange sizwe ngokujulileyo ngama-percentage emkhulu abantu abasebanjwe ngomkhuhlane ukwenza kweze kwethuse ihlizwe ngale ndlela. Sithe sivala izikolo bebekhona abantwana nje bebanjwe i-COVID asebabalisi, yebo kunjalo. Kodwa-ke phela kuqhubekele phambili behlezi ngemakhaya, abanye bekhwarantayina besezikolweni, imfundo iqhubekela phambili. Kanti sizavika kuze kube nini? Siyakubona ukuthi umhlaba wonke lo unemazonzo ngemikhuhlane engapheliyo, kanti la ngezimpila kangako konke okunye okwezomkhathi. Sesiza ukuthi owezemfundo kakume ukuze kuthiwe ezomkhathi zilunge, kakume njalo le mikhuhlane iziphele, abantwana bazalahlekelwa. Ngibone ngathi leli nyathelo lithethwa ngokuphangisa langokwesaba, kodwa-ke akusinyathelo elikhuthaza kakhulu kwezemfundo. Engingawukhuthaza mina-ke ukuthi-ke uhulumende kabuye adingisise kakuhle ukuthi umbono lo ungaufuqwa imicitho ekhona na etshengisela ukuthi sikulibhubhane lolusoluzihlukuluzile njalo lakho ukuthi lusidilizele impilo zethu. Kodwa okakathe ngibone ngathi nje kube liphutha ukuthi kuthathwe lowo mkhumbulo.
Umnumzana Sifiso Ndlovu, wenhlanganiso emela ababalisi eyeZimbabwe Teachers Association, iZinta. Abalandeli bakamnumzana Sevia Kasufuere bathi iZANU-PF isifuna ukugenqula impumela yokhetho lwezabelo olusanda kwenziwa elizweni, ngoba abantu bevotele abanye abacatshangelwa ukubana ngabasekela umnumzana Sevia Kasukuwere owaziwa ukuthi ukhokhela icele le-G40. Umnumzana Ntokozo Msipha, isikhulumeli seqembu elizibiza ngokuthi uTyson wabantu, uthi ukhetho olusanda kwenziwa luveza ngempela ukubana abantu abaningi abasekeli umongameli Emmerson Mnangagwa, yena-ke owangena esikhundleni kulandela ukususwa kowayengumongameli uMoyi umnumzana Robert Mugabe ngomnyaka 2017. Kulabanye njalo abakade bencintshisa ukhetho lolu abathi baqeliwe yilabo abathakazelelwa yinkokheli yebandla leli. Umnumzana Mike Bima okhokhela uhlangothi olubona ngokukhankasela ukubana abantu bangene kubandla leli uthi akumelanga abakhethiweyo baqale ukwenza amadili ngokuthakazelela unqoba wabo, ngoba idale le-Politburo lizahlolisisa ukhetho lolu. Ubima uthi kulabanye abakhonona ngempumelo yokhetho lwezabelo. Unsipha utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukubana bethukile abakhokhela ibandla lelinye impumela yokhetho lwezabelo.
Bona hani ukhetho loluhambe kahle ngoba abantu bethu baphumile bayovota ngobuningi babo and batshengisela into besivele siyikhuluma sonke lesisikhathi ukuthi kuzaliphefu uMnangagwa akanabantu and akalabalandeli. Asokuhlupha ekukhipheni impumela kula majaha sekubonile ukuthi hawu phela omsipha bevele bekhuluma iqiniso ukuthi asilabantu. Ungananzelela abantu abawenileyo umaprovinsi ku-main wing, women's league, youth league, nabalandeli bakakasukwira abaningi.
Ye, siyakuzwa kakhulu kodwa kulabanye amadisibili abathi hayi khona ngazane ngiyazikhulumela nje.
Abantu abathanda ukasukwira abaningi, okusho ukuthi abantu baphume ngobuningi babo bengabalandeli be-ZANU-PF bayovotela abakhokheli abavele belandela ukasukwira. So kule impumela uMnangagwa sekubonile ukuthi umuntu ophetha abantu kuZANU-PF umnumzana uKasukwere yikho sekunzima ukuthi la ma-results bakhiphe abe official. Ama-results asephumile wonke umuntu usewazi ukuthi impumela kuphume kanjani, kodwa sebefuna ukuthi bayenze okungayisikho esingakwaziyo ebandleni ukuthi ama-results abantu bangavota kumele ukuthi ayendoswa yi-politburo. Sebefuna ukuthi bapheke bakhiphe abantu abavotelwa ngabantu bafaka ababa babone ngani ngabalandeli babo. Kodwa iqiniso kulivele liyikuthi abantu kuZANU-PF phansi kuground ngabalandeli bakaKasukwere abaningi, yikho sokutshengiswa impumela eyenzakaleyo manje.
Umnumzana Ntokozo Msipha yisikhulumeli seqembu elizibiza ngokuthi uTyson wabantu. Ubexoxa ke lapho noGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa. UGibbs uphinde waxoxa ngodaba lunyelo. Umnumzana Belief Gawule elinye lamalunga eZANU-PF.
Kukhona okunye okubikwa kungahambanga kuhle kwezinye izindawo. Ngokunjalo umhlangano usakukhangela khonoko. Umhlangano usakuhluzisisa. Ungakuhluzisisa uphume lakho khonoko bathatha isinqumo esiqondileyo. Nakhona kubase ukushushisa bakuthola ngoba kuvele kuyimvamo ukuthi umsebenzi ongaka nxa ukuphutsha akuswelakali okunye okungahambanga kuhle okutholakalayo ukuphuma khonapho. Awuke yisi isikhathi sokuthi iparty ingagijimela ukuthi ithi sokuphendile kodwa ihluzisise ibone ukuthi kukhethiwe isimile ngendlela eqondileyo. Nxa kungakhethwa ngendlela eqondileyo siyasibone kusenziwa ama-rerun kwezinye indawo. Ibi la kuma DCCs sabona marinani sibakhona kwezinye indawo kuyabe kusiya kuswitch ukuthi kukhona okuya kungahambanga kuhle kulezo kazikhapha. Kusafana ke le provincial election yenale ezidlula kiyo ayishiyananga lokhetho lwe-DCC olwadlulayo. Kukhona okunye okubikwa kungahambanga kuhle okuziphathe sakuhlolisisa.
Laba ke babagawule abathi uKasukwere ulesandla kukho konke lokhu ngakho ke sokumele kukhitshwe amanye abantu abaphakathi kulapho abakhethiweyo. Ubona njani khonoko?
Lokho okukhulunywa ngabo labo okuthiwa uKasukwere abanye abantu abakaKasukwere bathi bona banqobile, hayi ngabantu nje abafuna ukuphambanisa ukuthula emhlanganweni wethu. Ngabantu abafuna ukusanyela ukuxokozela phakathi komhlangano wethu. Ngabantu abangalanjongo yokusibona izinto zethu zihamba kuhle. Ngabantu abafuna ukuthi basibone sidilika ngezinye indlela kodwa siyakunanzelela khonoko. Yebo, okuningi ke okuningi lokho okunye mayelana ngalo ukhetho sokungethulwa ngabanye abayi babaphethe osomlomo womhlangano abanjengabomthango yibo asebengathathe kake bekukhulukhuluma ukuthi laphana ukhetho impumela ibe yileyi lani lani into ezinjengazenele.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU-PF limzexoxa lapho loGibbs Dube ewoBulawayo. Kulive Talk namhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana nobhubhane lwe-COVID-19 kanye lemibono yabantu ngalo mnyaka esesiwusungula oka-2022. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokuludubo olusezingeni eliphezulu osoluqhamuke emadolobheni amaningi aweZimbabwe okugoqela koBulawayo. Abasakhulayo beyibo abalenani eliphezulu kakhulu labasebenzisa izidakamizwa emphakathini. Othabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso enhlangothini ezehlukeneyo zikaZulu bathi udubo lolu lwezidakamizwa soludala ukulahlekelwa yimpilo kanye labantu abenelisa ukusebenza bethuthukise umnotho welizwe. Umnumzana Romeo Machazi, owenhlanganiso yabasakhulayo e-Active Youth Zimbabwe, uthi balenhlelo zokuncedisa labo asebebhekane lohlupho lokungaphili kuhle nxa bengathathanga izidakamizwa.
Sisebenzisana labantu abahlukumeza izidakamizwa ngenxa yokuthi silama test kits nokuthi ama device asincedisayo ukuthi siba test sibone ukuthi bale zidakamizwa yini ziyiziphi zangkhona kumbe ngithi zinganani izidakamizwa ezisemzimbeni siyatesta. So i-service esiyenzayo yona yokutesta sizokuba le service yokubapha i-counseling, ukubapha i-counseling. Silabantu abaqeqeshileyo abafundileyo sibili abe-psychology, ama-social workers nama-therapist nabe-mental health ukuthi siyaxhasana ndawonye ukuthi sikhangelisise imbangela yokuthi indaba umuntu ethatha ama-drugs wenziwa kuyini.
UMachazi uqhubeka echazisa ngengozi edalwa izidakamizwa emzimbeni.
Sizokuba lenye iprogram okuthiwa nge-detoxification program. Leyo iyasincedisa ukuthi iflashe out i-drug nxa lithethwe lisalela emzimbeni, kule poison esalela emzimbeni okuthiwa ngama-drug residues. So nge-detoxification program iyancedisa ukuthi idoti kumbe ithi ingcekeza leyana esalayo emzimbeni ehlukumeza umuntu oyi-victim yena lwana oyabe ethatha izidakamizwa kuyabe kulokho kumu-affecta, kumgulisa, kumlimaza, ingcekeza leyana iphume. And koBulawayo abantanga aba-affectiwe ngama-drugs lawa, ama-drugs aba-affect sokulaleyo kuthiwa yi-crystal meth. Ubungozi bayo bulingana lobe-cocaine ngenxa yokuthi bulama-side effects angayenziyo sibili.
Unkosikazi Thandeka Mlilo, isakhamuzi sakoBulawayo, ngumzali othi ulomntwana othatha izidakamizwa.
Ukuhlala lo muntu othatha ama-drugs kuyingozi kakhulu njalo kunzima. Umuntu wakhona engaswela imali yokuthenga ama-drugs uba lolaka kakhulu, uyathatha le mpahla endlini ayithengiswa ukuze athole imali. Kubuhlungu kakhulu ngoba uyakwanisa ukuhlala engaziwa ukuthi ungabi njalo eyenza noma yini engabe eyi.
Umnumzana Mission Ncube, esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, uxwayisa ukuba abathengisa okudakayo kungabaphatha njani nxa kuyikuthi ngababo abantwana abathengiselwayo.
Nxa umuntu ethengisa amaxi, impumela yabantwana mase bethethe amaxi lakho konke abakwenzayo. Kambe nxa kuyikuthi sokusenziwa kuwe yilaba bantwana ababe sebethethe ama-drugs, ukuthathe ngokuthi bathengiselwe ngomunye umuntu, umntwana awathathe ama-drugs ampi bese usithi kuvezwa yiwo la ama-drugs abesekwenza kuwe, ungezwa njani? Ngakho nxa umuntu ethengisa ama-drugs kacabange, acabangele omunye umuntu ukuthi okuzayenziwa ngulowo mntwana osowathetha ama-drugs ma ngabe usenzakala kuwe. So nxa ungumzali kumbe ungumuntu othengisa ama-drugs, ake ucabange ukuthi okuzavezwa yilokho okwenzakeleyo kubuhlungu okwedlulisileyo nxa kuthi sokusenzakala kuwe.
UDokotela Nemache Mawere, ongumqondisi wesibhedlela sabagula ingqondo eNgutsheni, wenqabe ukuthatshwa ilizwi kodwa uchaze ukuthi abantu abalethwa esibhedlela begula iningi labo abangabe beyisilinganiso sokungamashumi ayisithupha kusiya kusitshiyagalombili ekhulwini, i-60-80% kuyabe kuyilabo abayabe bebanjwe umkhuhlane ngemva kokuthatha izidakamizwa, njalo kungabantu abaleminyaka phose ephakathi kwamashumi amabili kusiya kwengamashumi amahlanu yokuzalwa. Izidakamizwa ezisetshenziswa ngabatsha kakhulu zigoqela iskunk, i-crystal meth, i-bronclear, kwesinye isikhathi basebenzise amaphilisi agoqela i-diazepam le-haloperidol. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umhlobo wokuhlukumezana ngokwemoyeni, i-emotional abuse, ubikwa uyiwo obsessed emqongeni wedlula eminye imihlobo yokuhlukumeza nakwabesilisa labesifazane. Intshatshelo yezindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuqhamuka kobhubhane lo-COVID-19 kubikwa kubangele ukuqansa kwezehlakalo zokuhlukumezana kwabesilisa labesifazane kwabathetheneyo loba abahlala bonke abenhlanganiso ekhuthaza ukudalwa kwamathuba okusebenzisana kuhle kwabesilisa labesifazane ukwehlisa udlakela phakathi kwabo. Eyephadare enkundleni Men's Forum on Gender bathi uphenyo olwenziwe yikomiti eyeZimbabwe Vulnerable Assessment Committee ZIMVAC ngalumnyaka ka-2021 iveza ukuba isimo sokuhlukumezana kungela kuchayana eye emotional abuse yiso ebese kubanga laphezulu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yephadare enkundleni Men's Forum. Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele ulandisa kabanzi ngalokho.
Even spared ku-COVID, imali yonke kayingahambi ekhangela i-COVID. Kulamanye ama-issues anjengokuhlukuluzana ngemakhaya adinga abana sibe siwakhangele. Sidinga abana sincedise abantu because abantu bayafa ngokuhlukuluzana, abantu bayalimala ngokuhlukuluzana. So asingaba-ignoring, asifake nama-resources ukuthi ama-service providers, njengamapholisa, lamanye njenge-social services, bakwanise ukuthi kungabe nyezwa i-case i-reporter, bekwanise ukuyafika masinyane kungabi lo monakalo omkhulu.
Ukuze lunqotshwe udubo lolu, uNdebele uthi kumele uhulumende engeze imali azabela inhlanganiso zabasebenzisana labahlukunyeziweyo abesilisa labesifazane. Kungakhangelwa kuphela ubhubhane le-COVID-19.
Yikho engucelayo kakhulu kuhulumende wethu weZimbabwe bana kasincediseni abantu abancedisa abantu abahlukuluziweyo ukuze abantu bakwanise ukureporta. Njalo xa kuvuma sibe lama safe shelters kuzo zonke izindawo, kuhlanganisela safe shelters abo mama labo baba kuzo kuwo wonke ama district esilawo eZimbabwe, sibe lama shelters ona lawo ukuthi umuntu engahlukuluzwa akwanise ukuyahlala khona acatshe kuze kube safe ukuthi abuyele ekhaya.
Abamabandla esiKristu abumba umanyano weZimbabwe Council of Churches bathi lanxa beqhuba inhlelo zokusiza inhlangothi ezijiyeneyo zempilo olokuhlukumezana kwabesifazane lolwabesilisa, bavame ukugxila ekuncedeni abesifazane. Kodwa unkosikazi Stella Nyathi webandla le-Church of Christ in Zimbabwe elingelinye lamalunga awe-ZCC uthi lanxa kukhona ukuhlukunyezwa kwabesilisa, isilinganiso esikhulu sababhekane lalolu dubo ngabesifazane. Kungalesi sizathoke unkosikazi Nyathi esithi bona njengebandla bagxile kakhulu kunhlelo eziqondiswe kwabesifazane lamantombazana lanxa ekuvuma ukuba abesilisa labafana labo bezidinga lezi nhlelo.
Isimiso sebandla siyikuthi silekisa ukumisa udlame kubomama lakumantombazana, njalo futhi sisithi hatshi ekwendiseni amantombazana esesemancane.
Uhulumende uthi ubhubhane lwe-COVID-19 selubuyisela muva inhlelo zokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane, ikakhulu ekwenqabeleni izehlakalo zokuhlukumezana kwabesilisa labesifazane kohlobo lwe-emotional abuse. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi, unkosikazi Sithembiso Nyoni.
Asibambaneni, sivikela abantwana, sikhulisa abantwana kuhle ukwenzela ukuthi ikusasa lethu phela lisezandleni zabo. Njalo umntwana oyinkazana inhlanyelo yesizwe, uma singabaphatha kubi lesizwe asoze siphatheke kuhle, asoze sibe nekusasa enhle.
Abomanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane lamantombazane ye-Women's Coalition of Zimbabwe bathi inhlolisiso esithe yenziwa kwele Zimbabwe iveza ukuba owesifazane oyedwa loba intombazane phakathi kwabathathu, 1 in 3 women abakuminyaka esukela kwelichumi lanhlanu kusiya kwengamachumi amane lathoba munomunye 15 to 49 kungasebake bahlangana lomhlobo wokuhlukunyezwa ngokwendlela yasemzimbeni i-physical violence, kuthi oyedwa phakathi kwabane 1 in 4 women kungasebahlangana lezehlakalo zokuhlukunyezwa ngokocansi. Abenhlanganiso ebona ngendaba eziphathelane labesifazane lamantombazane kumanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Population Fund bathi lanxa kukhona okunengi osekuthe kwenziwa njalo okusayenziwa ukupha amandla kumantombazane labesifazane kulutshwana osekuthe kwenziwa ehlangothini lokubambisana labesilisa labantwana abangabafana edabeni lodlakela oluqondiswe kwabesifazane. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo babuye ngobuningi abantu bezovalelisa uMuyi uNdumiso Gumede embuthanweni obuse amphitheatre kobulawayo namhlanje phambilini kokungcwatshwa kwakhe kusasa ekhaya lapho abedabuka khona eNyathi. Kubika uJoseph Njanji, yithathele izindaba yethu yezemidlalo.
Khuluma ngesikhathi sokukhunjulwa lokuthakazelela impilo kamfowabo endaweni yase-amphitheatre, udadewabo kaGumede uThembelihle uthe impilo kamfowabo ilandele igama aliphiwa ngabazali bakhe.
UNdumiso wazalwa ngo-1945 kwathiwa ibizo lokuthi uNdumiso David Emmanuel Gumede. Ibizo asinikeza lona lakhe lathengisa ukuthi uNkulunkulu umisa ngaphi, ngoba okwenzakeleyo empilweni yakhe uyakubona ukuthi uNkulunkulu bengimisa ngaye.
Osebenzela uGumede kuqembu leHighlanders kanye lakuqembu leNotwane kweleBotswana, uLawrence Lofty Phiri utshele uZulu obethe gwaqa e-amphitheatre kanye labakade bebukela ebulenjini ukuba uGumede ubhubhe ngesikhathi bephezu kokubumba inhlanganiso yokuphathisa abasakhulayo.
It is sufficient in the present moment to advise the family of Gumede nomthakazo ukuthi uyitrust esibizwe ngebizo likaGumede kodwa ngayindumiso Gumede. Presidential Trust is officially in operation probably before the end of January.
Inhlanganiso le iqalwe ngabagoqela abafundiswa nguGumede ngesikhathi sakhe esebenza engumbalisi ikanye labakhokhele ngesikhathi eseyisiphathamandla somdlalo wengugu. Umphathintambo omele idolobha lakobulawayo ephalamende uJudith Ncube ngomunye okhulume emkhosini wanamhlanje njalo uthe imisebenzi kaGumede iyazikhulumela.
Silahlekelwe njengobulawayo, silahlekelwe njengeZimbabwe, and thank you. Ukuthi nethule ukukhala kukamongameli libonile kulizolensi meseji yakhe. Ngikhuluma kanje amaphepha wonke umuntu wobulawayo, wonke umuntu eZimbabwe ukhuluma ngokuthi indoda iyasisebenzela. Sonke siyavumelana indoda eyeke phambi kwethu yenzile umsebenzi wayo.
Abanye abakhulume namhlanje babalisa uDouglas Mloyi obemele abadlali abadlalela iqembu leHighlanders, uLuke Mkandla ongumkhokheli webhodi yeqembu leHighlanders, uVincent Pamire obemele abasebenza loGumede kunhlanganiso yeZimbabwe Football Association, abangane bakaGumede uRoger Muhlwa loPeter Mthandazo Moyo kanye losodolobho wakobulawayo uSolomon Mguni. UGumede uzabekwa ngolwesibili ekhaya kibo eNyathi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singike ehlukane sihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abafundi abaloba imihloliso kaform 4 lo 6 bavule izikolo namhlanje. Inhlanganiso yababalisi iZimta isola uhulumende kakhulu ngokumisa ukuvula kwabanye abafundi mhlaka 10. Babuye ngobuningi abantu bezovalelisa uMuyi uNdumiso Gumede embuthanweni obuse amphitheatre obulawayo namhlanje. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokuluduko olusezingeni eliphezulu osoluqhamuke emadolobheni amaningi aweZimbabwe yokugugela kobulawayo. Siligqiba-ke lapho-ke uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngu-President Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa iindaba zethu lelakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.foyendebele.com.
Kuya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.